Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe. Abanye abantu abalamanxeba okushawa ngamasotsha lamapholisa ababushwe ngesikhathi uZulu etshengisele emgwaqweni eZimbabwe bamiswa emthethandaba. Bakhala ukumangalisayo abantu ngokukhahlanyezwa ngamapholisa lamasotsha eZimbabwe. Inhlanganiso ezimele zodwa zichothoza ukwenziwe lubutho lamapholisa kulandela ukutshengisela kwabantu emgwaqweni eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Belarus namhla lapho akhangelelwe ukuthi uzalobelana izivumelwano ezimbalwa leziphathamandla zelizwe leli. Lokhu kuvinjiwe ubulembu bokuxhumana kwele Zimbabwe lapho abantu abathwaliswe nzima ngamasotsha lamapholisa. Ku-Life Talk namhla kuhlelo lwabesifazana kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo kunombolo esithi +1 202 465 0318. Lingakhulisiwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwi njalo ukuthi sikhona ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.